okuliqiniso ukuthi kulama phases ngoba kulokwakhiwa kwegwayi jangani dam lokwakhiwa kwepipeline esuka kugwayi isiya kobulawayo. Now idam lona ngwalo lakhiwa yi-government of Zimbabwe baya-allocate izimali iba abakhayo, but ipipeline nganegotiator ngazuza ikhampani yeChina okuthiwa yi-China Dalian and i-China Dalian isebenza ndawonye le-Exim Bank. Kwanegotiatwa saze sanikwa imali efika ku-$1.2 billion. Now i-first tranche leyo yayizaba yi-$800 million and then the second one ibisiba yibalance. Now even lakathesi uminister Bithi wabhalela i-government ye-China bonga ukubana basinike leyo loan lokukonfirma njengo-minister of finance ukuthi hayi all is in order. So i-90 million kumbe ingasebenza kugwayi jangani dam but not ku-pipeline. Ku-pipeline kule contract futhi esayisayinayo the China Dalian, the contract was already done and ama China Dalian company yafika leZimbabwe yayenza ama aerial photographs yatesta isoil and so on. They've been here
khona ukuqalisa ukugebha phansi babankomo zifakwa impompi ilatshi lwalo ngakaqalisi lolu hlelo.
Babengakaqalisi kodwa ke abasebekwenzile ikuthatha ngamapikitsha of i-area. Bafika sile bebaningi abavela e-China Dalian bahamba begebha ukutesta i-soil along the pipeline. Konke lokhu bakwenza and kwakumelelwe incwadi ekabithi to confirm which bit it did njalo kwakumelelwe i-study se-environment impact assessment study and ngangatshiya mina kuvele sokubhadelwe i-company eyayisenza leso study and I'm sure the environment impact assessment certificate is now in place. Ukuthi kawusokusenzakalani-ke kathesi hayi angikwazi ukuthi ijahalele ukuthi angikazi kuwele selisenzani.